Nabantu abaza kwenza into ezintathu nje ezidingwa yilizwe leZimbabwe abaza kwenelisa ukuvusa umnotho kube le mali emabhenki kube le misebenzi sibe ngabantu abahlonishwayo emhlabeni. Okwesibili ngabantu abazahlonipha amalungelo abantu balandele isisekelo sombuso lemithetho yelizwe. Okwesithathu ngabantu abazokulwa lobugebengu esithi i-corruption. Zona lezo zinto zontathu izwi ezicakatheke ebantwini izwi amele amezwe ngazo adinge ngazo abantu. Nxase ngisho kanjalo uzakwazi ukuthi bonke abantu laba abasuke ngo-1980 akade besebenza ngaphansi kukaMgabe bangcole kakhulu, kabalancedo abaningi bakhona, abanamandla, kabalalwazi, kabalankuthalo, angeke balethe lutho ebantwini beZimbabwe. Nxa engabuyisela bona bakaMgabe kuyabe kusitsho ukuthi uMgabe usaqhubeka. Ngakho-ke kumele alethe abantu abashasha.
Ungaba lo mzekeliso yini wamanye amalunga ezanu-PF obona elungele ukuba ngama cabinet ministers?
Mhlawumbe ngingakhuluma ngabona laba abangene laye ngemva kukaNovemba engingalinganisa abothwa nguChitani lo wayengu-CEO wama-platinums weMimosa. Ngakhuluma ngoSibusiso Moyo. Abantu abanjalo nje, abantu abatsha abalemfundo ecacileyo, hhayi abantu asebehlale bahlala kwaphakade. Ibe ngingalinganisa ngabo. Ngakho-ke abantu abahlakaniphileyo abalokuchophoka batholakali kuZANU-PF siyancipha kakhulu ngekhono labantu, sokungadingeka ukuthi abe ngaphandle ayedinga ku-opposition. Kodwa kuzakhumbula ukuthi kune-limitation kulalokho isisekelo sombuso esithi abantu abangedluli abahlanu yiba ngabathola ngaphandle kwephalamende. Mhlawumbe ngokuya kwesikhathi kuyafanele ukuthi iguqulwe yona leyo nto, ngokuba iphalamende izikhathi eziningi isuke ingela abantu abakhaliphileyo ukuthi bangavusiliswa.
Uthi Wenga yena ubona elungele yini ukuqhubeka engomphathi intambo ezomvikela?
Hayi, kafanelanga. Ngokuba kokuqala vele kwephula isisekelo sombuso, sonke siyakwazi khona lokho. Isisekelo sombuso sithi kumele kukhethwe ungqongqothe, umphathi intambo wezomvikela. Sibuye sithi sona u-vice president kafanelanga abe nemisebenzi emibili enjengokuba umphathi intambo. So-ke kakuhlonishwe isisekelo sombuso umsebenzi lowo ophiwe omunye, asebenze ukuba ngu-vice president nxa ngabe kube kuba ngu-vice president. Leyo nto iqakathekile ukuthi yenziwe kanjalo.
Alubana uMnangagwa elaso isifiso sokukhetha abaphathi intambo abavela kumabandla aphikisayo, abanye bakhe kuZANU-PF ubona bekuvuma yini lokho?
Omunye umuntu obusayo ongu-president okuthiwa head of government and head of state ngu-Emmerson Mnangagwa, nguye olelungelo lokuthi akhethe abaphathi intambo. Kumele akhethe abaphathi intambo abaza kwenza zona ziyana izinto engikhulume ngazo, abazavusa ezomnotho, bahlonipha amalungelo abantu nemithetho, balwe lobugebengu elizweni. Abasatholakali-ke kuZANU labo bantu, ikakhulu kulaba abantu akade besebenza lo mgabe. Ungakukhangela nje kakho ongamthintitha umbeke laphana, lobu ungabawatsha uzama ukuthi ubaklini bahlanzeke, bangadabuka nje njengento esigugiswe ingcekeza. So kumele ukuthi adinga abantu abatsha. Phakathi kwaizanu bakhona abanye abantu abatsha abahlakaniphileyo, kodwa-ke kuyadinga ukuthi aphumele ngaphandle, aletha osomabhizinisi, aletha abantu ababhenkayo, aletha abantu ngolwazi lwabo, hayi ngokwepolitiki yabo.
UNkosazana Thokozani Khuphe laye simbonile ephatheka emkhosini wokugcotshwa kukaMnangagwa, zikhona yini imvuthu esingabona bemphosela zona?
Kakufanelanga ukuthi aphoselwe imvuthu, kumele aphiwe umsebenzi nxa befuna ukumupha okuba ngumphathi intambo azawusebenza avusilizwe leZimbabwe. Kungabe kuphiwa yena, nxa kuphiwa yena noma nguphi umuntu, kufanelanga kuphiwe yena ukuthi abe ngu-cabinet minister. Kumele kube yikuthi uphiwa ngoba esenelisa ukuncedisa ukuvuswa kwelizwe leZimbabwe. Nxa bengampha lokho, angiboni ukuthi ungumuntu owehlulekayo. Sambone ngu-deputy prime minister esenza izinto ezinhle kakhulu okuphathele labomama lezempilo lokunye okuhlukahlukeneyo.